kube lokunzima kakhulu kwaba lomkhuhlane sibili esingazange sizwe sisubona wahamba njalo okubangele ukubana kubhubhe abantu mbona te sebefika 12 ababhubhileyo hayi kathesi ingani kuba ngcono ngoba kathesi ngikhona ngisanda kufika mvela bhoda ngibakhangela abagulayo ngiqalise izolo ema-Tyscopa ngaye emafakela ngingena dodudo abanye ngani bayasinda njalo abanye ngani esibhedlela basempilo omunye umntwana ngidlule khona ku-624 laphana use-UBH kodwa hhayi ngani laba abagulayo ngani bayaphepha kancane
sebabaningi okunganani abantu abahanjiswe esibhedlela ngenxa yesihudo esibangelwa ngamanzi wonala
abahambileyo esibhedlela ngibala ukuthi i-1000 abahambileyo esibhedlela ngingazi njalo ngibona elinani lokhu lingabe lokhu likhwela kodwa inamba kade silayo i-1000 yibo abahambileyo esibhedlela bebeselatshwa sibili ekliniki lempilo le-UBH
yena umanisipala uthini ngodaba lolu selike lakhulumisana laye na ukuthi azame ukulungisisa udaba lolu
ye umanisiparata laye uzamile laye ngoba kathe sikunje ngikhuluma kunje so bayangena abe-health worker bayangena dojudo bencedisa benika abantu amaphilisi abangakwanisi ukuya eklinika njalo eklinika abantu bayelatshwa mahara bengabhadali iluncedo selenziwe ngumanisipala ukukhulumisana kwethu sikhulumisane sibili njengomanisipalati sabonisana ukubana abantu abalazimali ubana beyibhadala emakliniki labo kathesi bazama ukuthi belungisise bedinge ukubana kathi okuyimbangela okwenze sonkuyini ngithemba lami nginje ngingukhansila lezakhamizi balindele ukuzwa ukubana kathi okubange khonokho nguyini mbone nganaye bazayithola i-information ama-result azaphuma kathesi ukubana bezwe ukubana kathi uhambe njani okuyikho kwenze kwathatha eminye imphefumulo yabanye abantu bethu esibathandayo abanye bagula njalo.